Emazwini akhe kulo mkhosi owenzelwe eHarare lamhla, uChief Justice Jijika Usiku uncome umsebenzi oqhutshwe ngomantshi kanye labehluli bamadala ehlukeneyo ngomnyaka odluleyo. Waveza ukuba phakathi kwabehluli abane athi basebenze ngendlela encomekayo, abathathu babo ngabesifazane. Uphinde wancoma njalo imisebenzi yedale leHigh Court koBulawayo ngaphansi kobukhokheli bukaJustice Mathema. UJijika Usiku uveze ukuba abehluli baqhube kuhle umsebenzi ngesikhathi bebhekane lobunzima bokusilela kokudingakalayo emsebenzini wabo. Kodwa uthi udaniswa yisimo semadale esigabeni seNkabazwe, lapho umsebenzi omuhle oke waqhutshwa nguJustice Takuva ngesikhathi esebenzela eGweru, lapho asuswa wasiwa kwesinye isigaba ngomnyaka ka-2013 usubuyela muva. Umahluli uJustice Rita Makarau utshele iStudio 7 ukuthi kumele silungisiswe isimo somsebenzi kuhlangothi lwabathetha amacala elizweni ukwenqabela izehlakalo zokungathembeki. Umnumzana Dumiso Dube osebenza ezimele njenge-immigration consultant ngomunye okade kulo mkhosi wamukele ngenjabulo umbiko kaChief Justice Jijika Usiku ethi uveze indlela abathetha amacala emadale abasebenza ngayo.
Ukhulume ngebamba indaba eziqondane lama-judges ikakhulu ukusebenza kwabo ebeyinto ebingenzakali ngaphambilini ngokuthi into eziningi bezifihlwa.
UDube ukhuthaze uhulumende ukuthi aphange alungisise isimo sokusilela kokudingakalayo kuhlangothi lwezemithetho ukuze kwenqatshelwe izehlakalo zezilingo kulabo abaphatha umsebenzi emadale.
Umsebenzi abawenzayo ngumsebenzi oqakathekileyo, umsebenzi njalo futhi onezilingo eziningi, ngoba ma beswela ngikubeke ngithi mhlawumbe aswele indlu yokuhlala. Mayeze siyahlala kwezinye indawo ezingafanelanga, futhi ukuthi usesiba lesilingo sokuthi sebezabe bemncenga ukuthi abenzele okunye.
Lokho kusekelwe ngumkhokheli we-Law Society of Zimbabwe umnumzana Lloyd Mishi oncome ukubethwa kwamagama abaqhube kuhle labasilela emsebenzini wabo njengendlela ezaphathisa ekuthini bangaze bayakethisa emsebenzini yabo labo kumele bawuphathe lapha emadale. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.